Kwisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emweni ngenjabulo ngolesine mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mugabe utshela umhlangano we-World Economic Forum on Africa ukuthi ele Zimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi le-Afrika, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukhetho lomnyaka ozayo.
Angiboni ukuthi zekhi leqiniso, njalo izekhi kumele likhumbulele ukwazi ukuthi ongikhona inyamazana efana nalezano, i-extension yezano PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Sizezwa ukuthi incwadi zithini ngokufunakalayo nxa umuntu efuna ukuzefunda eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi le-Afrika, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga. La ngamazwi ethulwe ngumongameli Robert Mugabe lamhlanje emhlanganweni womhlaba jikelele ohlaziya ngezenotho kuzwekazi le-Afrika owe-World Economic Forum on Africa ongene kulanga lesibili eDurban kwele-South Africa. Kuviga uBenedictine Hlapo ekhona le eSouth Africa.
Esethulumbiko wakhe kumanxusa asemhlanganweni lo kwezomnotho eDurban, umongameli Mugabe osolela babathi iZimbabwe lilizwe elobuyanga, njalo eselisiwa esithi lokhu akusiloqiniso.
Zimbabwe is one of the most highly developed country in Africa.
IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthuke kakhulu kuzwekazi le-Afrika. Ngaphandle kwe-South Africa, ngifuna ukuba kwazi ukuthi yiliphi elinye ilizwe okungathiwa lilentuthuko edlula eZimbabwe.
Umongameli Mugabe uthi iZimbabwe lilizwe elinothe kakhulu kwezenjiwayo, elilabantu abafundileyo ukwedlula amazwe e-Afrika, kanti lo nyaka uthi lizatshaya inala enkulu nxa sekuvunwa.
Yes, we have our problems, but certainly we are not a poor country.
Yebo, silazo inhlupho zethu, kodwa iqiniso yikuthi asisilo lizwe elilobuyanga. Lami nginje ngathi iMelika ingabhidlika loba nini.
La amazwi kamongameli Mugabe asemukelwe ngokudana okukhulu ngezinye izalwane zeZimbabwe ezithi akhombisa sobala ukuthi umongameli akalalwazi ngokuthi kwenzakalani elizweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Big Foster Ngomose uthi kuyethusa ukuthi lizwe lithi lifile, abantu behlupheka okwesabekayo, izigidi sezibalekele kwamanye amazwe, kuzwakale umongameli esithi iZimbabwe inothe okwedlula wonke amazwe e-Afrika.
Mina ngisho labona abantu bakulela lizwe ukuthi umuntu mayeqala eguga ubuyela emuva, ayisekho enye into singayilindela kuye. Umuntu mayeqala eguga bakithi suke kuphele konke ngaye. Ayikho into okumele siqhubeke siyoyibuza yena.
Intsha ebandla lezapho umnumzana Canisius Nkala uthi lo banje engamangaliswa inkulumo kamongameli Mugabe yinkulumo edanisayo kakhulu.
Ukuthi umuntu uma esiba mdala sesiba yingane, angeke sibe ngabantu nje suka sidumalale ngokwenza kwakhe. Ungumuntu simazi njengomuntu lo onganalo iqiniso, akakazi waba nalo iqiniso.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe umnumzana Andrew Nyathi yena uthi kwethusa ukuzwa umongameli welizwe eselibhadalisa imali yesikolo ngembuzi.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
umhlangano wezomnotho ungenwa ngamanxusa abhela emhlabeni wonke jikelele. Kati ke lonyaka inhloso ngiyokukhanda amacebo angasiza izwekazi le-Afrika ukuthuthukisa ezomnotho walo. Umongameli Mgabe unxuswe ndawonye kanye lenkokheli zamabandla amakhulu aphikisayo ngenhloso yokuthi kulo mhlangano kukhulunywe ngodaba lokuthi kuyini okungenziwa ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Uzulu seveze imbono ehlukeneyo phezu kodaba lwayengumkhokheli wabahloli uChief Justice Godfrey Chikawusi kuyena obhubhele kwele South Africa izolo. Abanye bathi uChikawusi uliqhawe lesizwe kodwa abanye bathi nxa kukhangelwa imbali yakhe umuyikamelanga aphiwe leso sicoco. Ngesizwe imbono kamnumzana eChabangu.
Ibizo lami ngusengezo Chabango. Ukufa kuka Chikawusi kubisa imbono lobuhlungu obuchiyene. Ilizwe libuswa ngamaseko amathathu. Kule executive, kule judiciary, kule legislation. So uChikawusi ubebusa kwebe yingxenye elinye iseko ekade libusa eZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi kuke waba yi-member of parliament yeZanu, uChikawusi ukuba waba ngu-attorney general ngesikhathi sikaLockout Masuku esifa, akula lutho olwenzakalayo. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi ngesikhathi se-land distribution eyenzakala eyenziwa iZanu ubekade khona. Ilizwe kathesi lifile ngenxa yokuthi abantu basuka bathatha umhlabathi akula lutho alwenzayo. So ukufa kwakhe kubisa ubuhlungu obukhulu kakhulu kulabo abachithekelwa umhlabathi, kulabo abachithekelwa inotho. Kathesi ilizwe kalimanga kuhle ngenxa yalo umuntu ofileyo.
Isakhamuzi umnumzana Sengezo Chabango. Siphinde saxoxa lomnumzana kucacaphulo igqwetha oyinhlanganiso elwela amalungelo kaZulu abameli.
Thina njengabameli silusizi ngokulahleka kuka the late Chief Justice uChikawusi osishiyileyo izolo immediately after retirement besingakhangelelanga ukubana angasichiya masinyane kangaka. Sikhala labo abakoChikawusi ngalesi isikhathi.
Intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo uphinde waxoxa lezinye njalo izakhamizi zakobulawayo ngemfa kaChikawusi.
Mina ngikhulumayo ngoLinda Sibanda.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Ngithi hayi uphumule, ambona ukuthi ngaba yinto ebabazwayo. Vele ubesekhulile lakho inhlanhla ukuthi ufe esisechile umsebenzi, otherwise ha nayo bezagcina sefele ebhentshini. Singathi nje inkosi imphumuzile azilalele umuntu wenkosi.
Ibizo leso
Mbuso Fuzwayo.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Kunosiza ukuthi uJustice ufile, kodwa uJustice ufe owa abantu bewadebhelelene ngoba uJustice i-report yeChiambago Commission wayihlalela waze waphuma umsebenzi. Ufa kathesi abantu bengakwazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Kufonwe i-commission, kwahanjwa uhulumende walukuyikhipha, kwahanjwa ekhothi wayihlalela uze wafa iminyaka leminyaka engazange wenza i-judgment. Kunosiza.
Silokudana ngokulahlekelwa impilo njengezaphu, kodwa sicabangela ukuthi isikhathi singabe kade sesifikile lanxa nje kulokucabangelana osokukhona phakathi kwebandla libusayo okwaziwayo ukuthi uChikawusi besebenzela kilo. Into esethusayo ma kuliqiniso lokho sokucatshangelwa ukuthi ilizwe bani elithi umuntu engafa sesiqala ukwethuka, siqala ukubuzana ukuthi kwenze njani. Ikanti thina sazi ukuthi umuntu ufa ngesikhathi sakhe, kodwa lanxa kuliqiniso asomlando wethu njengezaphu ukuthi sisihluphe ngakho, ngoba siyake sizifu inkukhu njalo siyake sizibone sidla amaqandazo.
Ilezo bekuyizakhamizi zakobulawayo zikhuluma phezu kwemfa kamnumzana Godfrey Chikawusi.
Thank you.
Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukuqalisa ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqo inhlanganiso ye National Youth Development Trust e Small City Hall namhla kobulawayo, omunye wezikomiti zeZEC umnumzana Qhubani Moyo uthe inhlanganiso yeZEC ilandela isisekelo sombuso. Umoyo uthi uma abantu abangaphandle kwelizwe befuna ukuvota kumele baze elizweni ukuzobhalisa ukuvota ngoba okwamanje umthetho wokuvota awubavumeli njengeZEC ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe. Abasakhulayo abanenye bangenile lomhlangano kodwa bebengavumelani lenkulumo kaCommissioner Moyo bethi iZEC ngumntwana webandla elibusayo ngakho iziqondiso zivela kulo ngoba bavele bengasacaci ngokuthi ukhetho luzaphathwa njani. Omunye obesemhlanganweni lo umnumzana Mavela Sindiweni uthe kanaqiniso lokuthi iZEC izaqhuba kuhle ukhetho kunye lokubhalisa abantu ukuvota ethi indlela yabo yokweba ukhetho luka 2018.
Asilathemba lokuthi iZEC izadeliver election free and fair njalo kwasikholwa ukuthi biometric voting leyi izayenziwa ngendlela yakhona. Sithemba ukuthi into leyi into yezanu PF leZEC yokutshontsha ukhetho la next year.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uthe kaboni ukuthi iZEC izakwenelisa umsebenzi. Uthi badlala ngesikhathi sabantu njalo kaboni ukuthi baleqiniso ngoba sebechiwe yisikhathi.
Angiboni ukuthi iZEC iliqiniso njalo iZEC kumele likhumbule ukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezana extension yezana uPF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwazi ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Unkosikazi Theresa Thaka uthe iZEC ilamanga aluhlaza tshoko njalo iziqondiso bazithatha kuzanu ethi ukungabhalisi abantu abakwamanye amazwe yibuqili bayazi ukuthi abantu abaphandle kwelizwe abalifuni ibandla elisembusweni.
Ngamanga lawo iza kukhuluma ngeZEC angithi isiqondiso bazithatha kuzanu namhla bangakwenza njani khonokho ngamanga kuphela sozibabhalise ngesikhathi.
Unkosikazi Christabel Sibutha uvumelane loThaka ethi iyamangalisa iZEC ngokuthi ayenelisi ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe.
iZEC iyangimangalisa nxa isithi yona kayikhululeki ngokuya kuthi votisa abantu abakudiaspora kade abantu basuswe umumo besiya khona ngalabantu bezimbabwe ngo-2018 sibili kambe singaqalisi ukuvota njengoba khathesi wonke umuntu kakho kuvoters roll is deleted.
Ezinye izikhulumi kulumbuthano zibalisa umnumzana kucacaphulu we-PDP uDavid Coulthard we-MDC uKenneth Kuchekhaya we-ZAPU uMazisi Mzila Ndlovu we-ANSA le-NPP ebimelwe nguBishop Mhlanga. Ibandla lezanu PF lele MDCT bebenxusiwe kodwa abenelisanga ukungena umhlangano. Amabandla ezombangazwe bathe abathembi ukuba iZEC izaqhuba kuhle ukhetho besithi kanti vele kungani bengasoze babhalise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuze zivote. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuthi zibambane njalo zilandele iziqondiso ezilawula okumele kulandelwe ekuqhubeni umsebenzi wazo ukuze inhlangothi zonke zikaZulu zibe lesiqiniseko lazo zithole inhlonipho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Ngenye yemibono ephume emkhosini wokukhumbula imisebenzi kamuye owayeyintatheli izindaba yelodumo umnumzana Bonwell Chakaoza owe-Bonwell Chakaoza Memorial Lecture Series owenzelwe e-Rainbow Towers eHarare. Lumbutano uqoqwe ngabenhlanganiso ye Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ njengomunye wemikhosi ehleliweyo kuyonale iviki ukunaza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli izindaba umhlaba wonke olwe World Press Freedom Day. Kumazwi akhe obe ngumhlonitshwa uMnumzana Thakura Jangaja uthi kumqoka uba zisebenze nzima intatheli izindaba ukubuyisela kulolu hlangothi isithunzi ebesikhona kuminyaka edlule. UJangaja uthi ungekho lomanyano kulolu hlangothi intatheli izindaba zikhethana kusiya ngokuthi zisebenzela uhulumende loba amankampani azimeleyo okuyikhona athi kubangela ukuba uhulumende labanye bazisebenzise ngoba kulezikhexe phakathi kwazo. Unkosazana Kholiwe Nyoni ophethe ezokuhlela inhlelo zemisa Zimbabwe kuhlangothi lwezokusakaza kanye lezokusetshenziswa kwemitshina kulezinsuku ulandule imbiko kaJangaja. Unkosazana Nyoni uthi mayiqhubeke imikhankaso yokuletha inguquko kumumo wezokuthapha izindaba ukuze ibe khona inguquko eyayifiswa ngumuyi uChakaoza.
Into ekhona eyehlukeneyo kulesi sikhathi ukuthi ngesikhathi sikaBonwell abantu babengela ama-cellphone, umakhalekhukhwini le-internet. Okokuthi abantu ababelama-opinion kumbe ababelolutho lokutsho babengatholi indlela kumbe indawo yokukutsho.
Ke sizwe umbono kalo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uNkosazana Vivian Marara.
Indaba ekhulume nguThakura Jangaja yindaba sibili ekhona ukuthi kwezinye isikhathi liyabona ukuthi ama-journalists kathandi uku-attenda amanye ama-functions even ekhuluma indaba zama-journalists. Akumelanga kube kungomisa oZakras oVMCZ labo bani bani abalida ingxoxo ze-World Press Freedom Day. Kumele kube kuye ngama-journalists and then ama-organizations anjengabo Misa, Zakras and all kumele besupporte. But okukhona ukuthi ezikhatheni eziningi ama-journalists babemelela ukuthi ozibanibani baza-organize something, ozibanibani baza-organize something.
UNkosazana Marara uthi ungaluqakathekisi usuku olunaza imisebenzi yentatheli olwe World Press Freedom Day ngokunye okubangela ungahlonitshwa kwazo. Emazwini akhe ogqiba lomkhosi omunye wamalunga ebhodi ye-VMCZ uMnumzana Raphael Khumalo ukhalaze kakhulu ngendlela intatheli izindaba ziloba ngayo. UKhumalo uthi indlela udaba lokubhalisa amagama kuluhlu logwalo lokuvota kusetshenziswa indlela entsha ye-biometric voter registration kungumzekeliso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ko live talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana siqoxa ngabesifazana asebephumelele kwezamabhizimusi achiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump namhla usayine umthetho osuzavumela abezinkolo ababhadala imithelo ukuthi labo benelise ukungena kwezombusazwe. Kule nto edubukileyo namhlanje emgodini wamalahle kwele Iran kwafa abembi abangamachumi amabili lanye njalo abalichumi lane basala bevalelwe emgodini lo. Lapho okufiwe khona kuba labantu abakhuluma ngembali yomufi bemchaza ukuthi ube ngumuntu onjani njalo ube phila labanye njani. Yikho ke esikwenzileyo ngowake waba ngumahlulo omkhulu uMnumzana Godfrey Chichikawusiku yena ubhubhele kwele South Africa izolo. lanxa amalunga ebandla lezano PF sithi uMofi wayengumuntu oyephethe ezemithetho kuhle njalo eoqhuba kuhle umsebenzi. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bathi uChichika Usiku wayephethe kakubi ezemithetho njalo esekela ibandla lezano PF okusegcekeni. Ukuhlaziya impilo yakhe njengomahluli omkhulu sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube lowalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Kwabithi ukudlula kwenye indoda ngaphansi kwelanga uNkulunkulu yabe sephawulile, kodwa umuntu ulandelwa izenzo zakhe. Okubuhlungu kimi kangisoze ngikhangele kakhulu imisebenzi yakhe ngemva kwelokho okwadlulayo konke lokhu. Ngiba buhlungu ngokuthi ufike nzima khona laphana ebhentshini leliyana, kwa-aphoyintwa uMalaba laphana kwaba lokukhulumisana okuthile. Kubuhlungu-ke khona lokhuyana, kumele sikunanzelele lokhuyana. Ye, siyazi ukuthi umuntu ulandelwa imisebenzi yakhe sibili. Abantu lapha ngesikhathi sona lesi sama-2000 uthathelwa ebelungu amapulazi. Kukhanya indoda engazani ukuthi ingamanga kuhle isekela iphathi ngamanga ngomthetho welizwe wona ukuthi wona umthetho wona uthini.
Mnumzana Dube ngena khonapho veli sebenza laye njani ubaba uChichika Usiku emthethwandaba khona ngapho ubeyiphethe njani imbiza yemithetho?
Isikhathi engu-Chief Justice zenezele ukuthi kube lama-ruling amaningi angazange abe-fair obe strong njengegqwetha. Kuzenza manje ukuthi 2001-2000 when it turned over from the previous Chief Justice ube ngumuntu obelandelela i-pathline njengoba uMkhandla ekhulumile. Ube ngafani labanye odade sibabonayo kwamanye ama-Chief Justice abamele amalungelo abantu ilobo i-politics abakusayo bombuso for that day ungavumi. Chika Usiku ube indoda kade kuthiwa Mofi i-pathline. They also note ukuthi njengoba uMkhandla ekhulumile kube nzima ukuthi ephume, kube azafuna ukuphuma. Sefuna leli sikhundleni. He was actively involved ku-party politics. I think had to compromise i-judiciary, even integrity ye-judiciary. Okwenza ukuthi kwezikhandla njengamagqwetha or njengami ezesisenzi, bengenyanye-ke ukuthi ngi-elected eZimbabwe. When you look at how amabhenshi kwamanye amazwe, present even e-South Africa khonapho, u-Chief Justice, yibo abamela uZulu, abamela the ordinary man in the street. But during i-reign ka-Chichika Usiku, he was more decision. I think okunye ongayisina yikhona ukuthi kakhulu even engakabi ngu-judge, wayengu-member of parliament, he was the private secretary to President Mkhaya ngo-1980. So I'm sure influence yena leyana even when he was declared to the bench, ngendlela afaka ngayo ukuphotha abanye ujudge, uthetha amapulazi, engaprotect rule of law. Reflected his name on my judgment. Unfortunately, in as much as I sympathize with them, I'm certain it is passed on. But here in the Umbusu, I'm correct.
Ngiphenduke kuwe ubaba uMkandla, isikhundla esathiwa nguye uChichika Usiku sesiphethwe ngubaba uMalaba. Alubana uthe wathola ithuba lokukhuluma laye uMalaba, ungamxwayisa na umtshela ukubana hayi Malaba asifuni ulandele indlela eyayihamba ngoChichika Usiku emsebenzini lo?
Kusiya ngami sibili ngakuthi khona indoda elingumalaba iyasondeleseka eduzane njengoba ingeyalapha emkhonweni wakithi. Sengathi lavele kahle thiyane lakho lokhu kungena umuntu. Ngoba laphana angakela ukuphuma simusa khona ngale kuqhaweni loku kuyagcina kuleliyana iguma ligcina amaqhawe. Uzaphuma kubi laphana sengoliswe ibizo lakhe iprofession yakhe igcine isingcolile. Ngalokho-ke kuyadingakala sibili ukuthi khona kathiyane engazavuma yena ukusetshenziswa kwezomzabalazo. Ngame eqinisweni emele iqiniso bethi nxa bemkhupha bese bemkhuphela iqiniso ukuthi walile ukusebenzela ilunga labo kumbe ukusebenzela omunye umuntu. Njalo nxa sekufike ukuthi khona sesisekhetheni ngame eqinisweni, njalo nabantu ababe besiya kuma laphana ukuthi bayenza imihlangano yabo emapolitika leyokubuthana leyamarali lawo engathathi uhlangothi lweyinye iphathi.
Ngiphenduke kuwe eDube, uthi wena uChichika Usiku ngumuntu obesekela kakhulu ibandla lezano PF engalandela umthetho, kodwa abezano ubona bathi hayi uChichika Usiku ube indoda eqotho mpela emeqinisweni ewulandela ngendlela umthetho injalo eyihlonipha imithetho yelizwe, uthini ngalokho?
Hayi, ngokuhlonipha okukhulu angivumelani nakho kakhulu. Ngizabuyela futhi kuma-judgment kaChichika Usiku awe-land revenue. or even me, ipenshi lakhe le-Supreme Court or ama-land reform issues. Indlela afakwa ngayo, indlela wakhishwa ngayo previous Chief Justice, wadeploya. He was the least qualified. He wanted to know for the Chief Justice. But because he wanted to status quo, he was a private secretary. So, he was going to change the system. He was going to go and control the bench.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha obexoxa endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
IMelika ithi izimisele ukusekela ilizwe leAfghanistan lapho kulamabutho khona enhlanganiso yeNATO alwisana lamalwecatsha eTaliban. Ekhuluma ekulelo lizwe, unobhala weMelika wezomvikela uGeneral Jim Mattis wetule amazwi la ngesikhathi iTaliban isanda kuhlasela amabutho eAfghanistan lendlu yokukhonzela edolobheni leMazar Aisharif. Wabulawa amabutho afika ikhulu 100 ngesikhathi kukhulekwa phakathi kweMosque. Uphinde wathi okwenziwe ngamalwecatsha la kutshengisela ukuthi balenhliziyo embi. U-General Mattis uphinde wathi wenze umhlangano lomongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani lomqondisi kahulumende umnumzana Abdullah Abdullah lapho baxoxe khona ngokungenziwa yiMelika le-Afghanistan ukwenzela ukulwisana ngamandla lamalwecatsha eTaliban awe-Al-Qaeda kanye le-ISIS. U-General Mattis uxoxe njalo lophethe amabutho e-NATO laweMelika e-Afghanistan u-General John Nicholson ngomumo wempi kulelo lizwe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhuthaza ukuthi uGeneral Nicholson lenkokeli ye-Afghanistan bahlolisise umumo wempi kwele-Afghanistan njalo kuphendlwe indlela yokukhulumisana lenkokeli yakulelo lizwe ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani kwele-Afghanistan. Uthi kungeke kwenzakala ukuthi ilizwe elilodwa kuphela libe yilo eliphethe udaba lwe-Afghanistan. U-General Mattis uphinde wathi kusobala ukuthi kuzaba nzima ukulwisana le-Al-Qaeda lamanye amalicatsha lonyaka e-Afghanistan.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Abafana bakagodlwayo bagqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yabo emnandi bathi bona amangoni. Hayike kwanele kwalamhlanje emthwakazi kodwa singakehlukani sigangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.